Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesine mhlaka 24 kumbimbitho 2022 igama nguNtungameli Nkumo ezihamba phambili
kunela walikwa yanyimba bazimbiza kwanamthwakazi azijoda kuti Zimbabwe iganurwe lepakati.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abebandla lemthwakazi Republic Party abafuna ilizwe liqunywe phakathi bazidingela ukufa.
Sikhuluma ngomongameli ovele elembali yokubulala. Sikhuluma ngomongameli ovele elembali yokuhlukumeza abantu.
Abemthwakazi bona bathi yebo uMnangagwa engababulala kodwa kababuye limuva kumkhankaso wabo. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden usefikile eBrussels ukuyakhulumisana labakhokheli bamazwe akuNATO mayelana ngempi eseUkraine. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Emazwini ahlasimulisa umzimba, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi bazidingela ukufa abebandla lemthwakazi Republic Party abathi eleZimbabwe kumele liqunywe phakathi isigaba semathebelelendi sizibuse sililizwe elizimeleyo. UMnangagwa uthe nxa abemthwakazi laba befuna ukuphila kumele bathule basebenze lohulumende wakhe. Nangu ekhuluma emhlanganweni wokukhankasela ukhetho awenzele eChitungwiza izolo.
Kunela walithi bayadikanyimba bazimbiza kwanamthwakazi azijoda kuti Zimbabwe iganurwe lepakati. Vakweta imu Republic ya mtakazi. Gawa tere ni taura eko zinu. Andese tawa sunga.
Kulabanye abathi bengadla indumba bakunjelwe abemthwakazi. Babe sebesithi bafuna iZimbabwe ikunywe phakathi. Babe lelizwe labo lemthwakazi. Abalalele kathesi ngikhuluma ngingakababophi. Bazakhuluma bakhulume. Baguke, bafe, iZimbabwe ilokhe ililizwe elibambeneyo. Akula muntu ozalehlukanisa leli lizwe. Nxa bengabantu abatshelekayo, abathule basebenze lohulumende, baphile. Akula lizwe elingavumela ukwehlukaniswa. I-United Nations Charter inaza iZimbabwe njengelizwe elilodwa. Akula muntu oza kwehlukanisa ilizwe leli. Uyabe ufuna ukuqunyelwa impilo yakho.
Unene uchitshaka kusarana kokareba.
Lawo ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awethule emhlanganweni wokukhankasela ukhetho eChitungwiza izolo. Ibandla lemthwakazi liwasolile kakhulu amazwi kaMnangagwa lisithi lanxa engazi alethusele ngokufa lizaqhubeka likhankasela ukuqunywa phakathi kwelizwe ukuze imathebelelendi izibuse. Sixoxele sikhulumeli saleli bandla uMnumzana Velile Moyo.
Sikhuluma ngomongameli ovele elembali yokubulala. Sikhuluma ngomongameli ovele elembali yokuhlukumeza abantu. Esezingaphansi kombuso kaMgabe kusukela ngesikhathi seGugurahundi kwaba nguye ke wayehamba phambili engu-Minister of Security, State Security, wayehamba phambili nguye owakhuluma wathi abantu basemathebeleland nabase-Midlands esitsho bona abantu bakomthwakazi ukuthi bafana namahuhu. Esho khona ukuthi kumele ukuthi basuswe bonke ngoba ihuhu yinto engafunakaliyo endlini. So ngaleso sizathu kusho ukuthi-ke inkulumo kamongameli uyaphinda futhi uyayikhuluma ma eyikhuluma kanje utshela abantu baseHarare ukuthi babe lendlela ababona ngayo abantu basemathebelelendi ngaleyo ndlela abenza bababona ngayo ngesikhathi sika-1980 lapho kwaqala khona isikhathi seGugurawund. Ngemva kwenkulumo kamongameli leso sikhathi ngo-1980 wathi eqeda ukukhuluma le inkulumo kwavela kwaqhamuka isiphepho leso abasibiza sebethi iGugurawund kwavuka kubuliwe abantu abaningi kakhulu emhlubulweni wasemathebeleland okusho khona ukuthi ukwethusela lokhu akukhulumayo akuyi ngamahlaya nje kodwa kungokweqiniso. Akuzu kusimangalisa ukubona abantu bakithi kumbe abantu kakhulu-ke abebandla leMthokazi Republic Party benyamalala kumbe abanye bebulawa kumbe abanye bebotshwa okuyinto-ke esesiyilungele leyo ikakhulu yena engumuntu onezandla ezigcwele igazi labantu basemathebeleland.
Njengoba uMnangagwa elethusela ngokufa moyo lizaqhubeka yini ngomkhankaso ukuthi ilizwe liqunye phakathi?
Njengoba sesiye savele sasukuma saphakama akusekho kubuyela emuva futhi kasoze sithule ngoba ukuthula kufana lokuthi-ke wena uyaziphikisa lokho okufunayo. Kanti njalo ukuthula kuzasimoshela izizwe ezinye ezilandelayo kumele ukuthi-ke zilungiselwe kusesemasinyane. Njalo siyatsho ukuthi-ke njengebandla leMthokazi Republic Party uhulumeni waseZimbabwe uma engaqhubeki elalela kasizi kubuyela emuva ngendaba yokucela-ke i-self-determination. Asizi kubuyela emuva ngokukhuluma ngokuqunywa kwelizwe ngoba vele inkulumo ekamongameli ivumisana kahle le nkulumo ezakhulunywa ngamanye ama-ministers ngaphansi kwakhe abafana lo-Energy Mthodi owathi amaNdebele bangama-foreigners eZimbabwe kumbe ngabantu bokuza elizweni laseZimbabwe. Kube inkulumo ezabo uMinister uMonica Mtswanga owathi yena-ke amaNdebele ngama-Russia's minority ewabeka ngaleyo ndlela awabeka ngayo okudala ukuthi kube lokwahlukana phakathi kwelizwe. Kubuhlungu ma sekukhulunywa yithi njengabantu bakomthwakazi esibizwa kuthiwe siyi-minority ngoba akekho sikhulumelayo. I-government yaseZimbabwe iyehlulekile ukukhuluma ngendaba yamathebeleland. Ukubulawa kwabantu kwayenza abantu bathula for 40 years kodwa kabazwise eZimbabwe ukuthi-ke sekufike ethubeni lapho i-40 years iphelile sekuqalisa i-generation entsha. Bangaze bazame ukuthulisa babathulisayo namhlanje bangababulala bababulalayo namhlanje kodwa-ke indaba yamathebelelendi ayisoze iphele. Maye ngakhulunywanga ngabe-MRP bazayikhuluma abanye ngoba kuyindaba esegudwini emele ukuthi uhulumeni waseZimbabwe ayilungise. Umongameli uMnangagwa akuzwise lokhu ukuthi njengabantu bemathebelelendi abantu be-Midlands abahlukunyezwa ngugovernment waseZimbabwe sithi thina i-solution ye-national question eyenza ukuthi kubulawe abantu ngokukhethwa ngokohlobo impendulo yayo iku-self-determination yona leyi umongameli uMnangagwa athi kafuni kuyizwa othi yena sizayifela. Siyagqugquzela njalo sithi ebantwini bakithi abavuke ebuthongweni.
UMnumzana Velile Moyo isikhulumeli sebandla leMthwakazi Republic Party. Oncintisa kukhetho lokudinga umeli we-Epworth ePhalamende ekubandla le-MDCT uMnumzana Zivai Metu uthi uhlaselwe ngabasekeli be-ZANU-PF batshaya imota yakhe labantu ekade ehamba labo izolo ngesikhathi bedinga usekelo phambilini kwama-by-elections ngomgqibelo. UMetu uthi babalekele enkambeni yedombora mwari police station lapho abezanu-PF ababalandele khona bayabatshayela phambi kwamapholisa. Sixoxele sikhulumeli se-MDCT uMnumzana Witness Dube.
Upanjaniswe kumkhankaso wakhe ngamalunga ebandla leZANU-PF abalwela yebachaya imota yakhe babhidlize impahla yakhe eningi. Kanti lokhu ayisuko kokuqala, into eyenzakalayo nje ikakhulu khona ngale airport bebekhipha ngitsho amaposta akhe, kwesinye isikhathi bayakhiphe, kwesinye isikhathi bafaka abanye phezulu. Sikubonile iZANU kwenza endaweni eziningi, sikubonile njalo lebandla likamnumzana uChamisa lalo lisezokufanayo, befika befaka amaposta ethu phezulu. Esikunanzeleleyo ngokhetho lolu yikuthi amabandla amabili abalisela iZANU-PF lele elitsha lele elikaChamisa, ukuziphatha kwawo bekungatshengiseli ukuthi ngabantu abaqhuba ukuthula, abafuna ukhetho olokuthula, bekungathi nje kuyahlokoza ukuthi ngabe kuyaba lodlame kube lokulwisana okuningi. Njengebandla sihlukumezekile kulona lolu khetho, indlela kade singayikhangelelanga, amarali ethu amanye evalwa. Lizakhumbula saba le rali ebhinga yavalwa, saba leyinye irali kade kumele siyenze emaswingo yavalwa. So umthetho lawo usebenza ngendlela ezingamanga ekutheni ziphe ukhetho olukhululekileyo. Kodwa noma kunjalo, thina njengebandla le-MDC siqhubeke kakhulu singena ebantwini nge-strategy esingathi yi-door to door, ngoba sibona ukuthi umlayezo wethu omkhulu kumele siwukhulumisane ngqo labo abantu abazasukuma bayevota ngelanga lokuvota, ngoba kunenge kakhulu okwenzakeleyo ebandleni lethu. Abantu bebefuna ukuchaselwa ikakhulu ngendaba yama-recalls, abantu bebefuna ukuchaselwa ikakhulu ngodaba lokuthi besokuthiwa ibandla le-MDC kalisekho. Ngakho bekuyizinto besingasoze sizikwanise ukuthi sizenze kumarali lapho kungela abantu abaningi khona.
Kuyini ongathanda ukukutsho kubalandeli bebandla lenu kanye lakuZulu weZimbabwe jikelele kuyiwa nje kukhetho ngomgqibelo?
Njengebandla le-MDCT sizavotelwa ngaphansi kombuthano we-MDC Alliance esawutshelwa ngubabuthwangirayi. Sithe ebantwini, hatshi, ibandla lenu lisakhona, ibandla lenu lokho liphethe izivumelwano ezeminyaka leminyaka ezizo ezaletha inguquko yonke esiyibonayo khathesi. Njalo sisaqhubekela phambili ekuthini sakheleni phezu kwaleyo nguquko ukuze siyofinyelela ekutheni sibe nguhulumende ozathatha abuse ngcono kule bandla leZANU-PF. Ngakho sithi abantu kabangabi ngodumalazo, bangabi imhambu mabesiwalelale, kabahlale ebandleni labo, babize baqoqe abanye, ibandla liqine libe lawo njalo amandla okuthi likhiphe ibandla leZANU-PF eselehluleke okweminyaka leminyaka.
Umnumzana Witness Dube yisikhulumeli sebandla le-MDCT. Isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Tafazwa Mugwadi ukulandule ukuthi amalunga ebandla lakhe yiwo atshaye umedu labanye bakhe. Ibandla leZaphu lithi uZulu kumele avotele lona kukhetho lwama-by-elections ngomgqibelo, ngoba amabandla elincintisana lawo afana leZANU-PF, iMDCT kanye leCitizens Coalition for Change esekuvezile ngezenzo lapho aseke aphatha khona ukuthi akenelisi ukulungisa inkinga ezibhekane loZulu. Sixoxele sikhulumeli saleli bandla umnumzana Msongelwa Ndlovu.
Silethemba elikhulu kakhulu elokuthi konke ndawana lapho esincedisa khona sizanqoba kulolu khetho. Asikhangelelanga nje kulolu khetho kuphela, le yinhlanyelo nje eyokuthi ngo-2023 sikhone ukuncintisa sinqobe njalo. Yikho kususizwa amanye amabandla singakafikela kukhetho babhizi sebeyasinxusa lapha, sebefuna umtshado, sebefuna ukubambana lathi, abanye ngabasithwalela ubhulo unobhala jelele weZaphu ubeboshiwe emalangeni adlulileyo ebhizi elwisana lo municipal council wakoBulawayo ngodaba lwama-parking fees abawatshaja imali ezesabeka ebantwini abangelamali. Konke lokho iyimsebenzi ebonisayo ukuthi thina sizimisele njalo sisebenzela uZulu. Lapha engingakutsho yikuthi mhlaka-26 siphethe ingqindi leyabangathi i-technical knockout ngoba abantu sebebonile ukuthi laba abantu esingene labo eringini abantu abazehlulekela ishem abala plan yokuthi kwenziweni okwaba abakufunayo nje ukuba sembusweni.
Sibone amanye amabandla esola izek phezu kokudindwa kwama-ballot papers ngombala omnyama lomhlophe kuphela. Lokunye okunenginengi lina kukonsolo yini elibonayo?
Asimethembe la kancane lozek. Siyazi njalo ukuthi labantu abazosebenza ngaphansi kukazek iningi labo ngabantu abakubutho, ngabantu abaku-CIO ababeze besebenzela nje ukuthi iZANU-PF ibe yiyo enqobayo. Yebo, kunzima sibili, siyananzelela lokho, kodwa asimelanga silahle imbeleko ngokufela. So kumele nje abantu bonke basukume bayedinga lapho kule nkunzi emnyama bafake uxa. Ama-ballot paper esikhala ngawo sizananzelela njalo ukuthi kuma-election adlulileyo nawo abe ngama-ballot paper amnyama angelakhala. Kubalulekile ukuthi mase siya ku-2023 sikhuthaze uhulumende ukuthi aphucukele kancane aprinte ama-ballot paper awekhala.
Uthanda ukuthini ebantwini abazavota ngomgqibelo?
Asinanzeleleni Zulu omuhle ukuthi from 2000 laba kade bekhona iningi labo bebekhona bekhaphe indubo zonke ebezelazo, bebekhona bengama-councillor bengama-MP kodwa indubo bebelazo. Bathe bekhitshwa ngokuxabana futhi ngokwabo bethanda ukudlephana bachiye indubo zikhona. Ukuthi sithi baphenduke sicabanga ukuthi bazoqeda lezi ndubo kufana lokuthi sicele umyane ukuthi welaphe imalaria. Yikho-ke sithi nxa kuyukuthi kule miyane kule malaria usoze ufuna ukuthi sithole into engasisiza ukuthi imalaria iphele, and into ekhona kathesi ezileyo yaziveza ebantwini nguzapho ongaqeda le malaria. So siyacela kuZulu, siyacela lalabo abangakhankasiyo amabandla angakhankasiyo kule by-election ukuthi bengatshela abasekeli babo ukuthi bafake uxabo enkunzini emnyama ngoba yiyo ezasiza uZulu.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu. Kukhetho lwangomgqibelo kudingwa amakhansila alikhulu elilamashumi amabili lambili 122 kanye lamalunga ephalamende angamashumi phose amathathu 28. Amalunga e-Citizens Coalition for Change ezigabeni ezichiyeneyo athi abambane lomkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa kuhlelo lokukhulekela ukuthula elizweni phambilini kokhetho lwama-by elections. UChamisa wethule umbiko ebonga abamxhasileyo enkonzweni ebikhokhelwa nguBishop Anselimo Magaya lomfundisi Milson Ndlovu. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomgcinisihlalo weTRCC eMathebeleland South lapho kuzaba lama-by-elections endaweni eziyisithupha umnumzana Solani Njemnyama Moyo.
Ilanga elibekwe ukubana sithandaze sithandazisa umumo welizwe sithandazisa ukuhlukunyezwa libandla leZANU-PF sithandazisa ukuhlupheka kwabantu ezweni lakithi sithandazisa izulu ukuthi uNkulunkulu kasincede siphathekile abanye emthandazweni sincenga uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu leli lizwe lingaphansi kwakho sincede sikhona ukubana umqinise umnika amandla umangameli wethu esenjamisa okwayenzakala ebantwaneni bakwa-Israyeli kwenzakala ebantwaneni baseZimbabwe ngokhetho esiyakilo umnyaka lo ozayo ngoba esikunanzeleleyo ukuze umthandazo nguye ozosinqobela ngobana thina esayidingeda kula onguye ozosinqobela ngaphandle kaNkulunkulu ubana ngasinanzelela ezweni iZANU-PF campaigner ngendlela efuna ngayo bagijima ezimota bebaningi bengaceli even becele authority ukuthi bayenze imhlano le kumapolisa thina ngokwethu noma singahamba ubana sibazise nje ukuthi sizayenza lokho kasitholi ithuba lokuthi nathi sibe ngabantu labana esinikezwa iground ngendlela eyiyo athi means ukuthi kona nxa lidlala ibhora lina lizaphutshe side neyodwa kuthiwe kini linadlalani khona lapho okulezihoho okulameva kodwa izano inikezwa ichance enkulu kakhulu sicela ubani uNkulunkulu esize ngomthandazo wethu ufika uzofika endaweni yokuthi bakithi siyahlupheka abantu bayafisa ukuregister abalazo izithupha nxa sikhuluma lalabo abathatha izithupha thola ukuthi sokumele bethanda ama-fingerprints bemelele isikhathi eside begcina bengavotanga kulokubandlulula okukhulu kakhulu okwaba khona dala la manje lokho kuyilo uhlupho esihlangana nayo.
Siyabona ukuthi ilanga lokhetho selifikile ngawana lo mgqibelo. Umumo unjani khona ngapho eMathabeleland South?
Silama by-election endaweni eziyi-6 sibhizi. Siyagqugquzela abantu ukuthi njengobana amakhansili ayevele ngamakhansili ethu ayevotelwe ngale minyaka eyadlulayo kababisele futhi ezindaweni esinanzelele kakhulu emathawuni khuluma nge-Bellbush leGwanda. Hhayi kuyasebenzeka. Senza ama-door-to-door, sitshela abantu, sifaka amaposta, faka ama-pamphlet ngiwe sengisithi kulezigaba ezimbili ikakhulu siza south siza north lakho senza okufana nayo ohlupho esilalo kakhulu indaba yamaposta abantu laba bezano bayadabula sithi singafaka kusasa sivuke sithola sebayadabulile imzingwane kube lobudlova obuyibo obulwa namakhadidedi ikhadidedi yethu lakathe sihlala evalweni sithenxa sesive sesikhulumela lamapolisa bayinvestigate indaba leyo kungani bebhizi behamba behlukumeza ikhadidedi yethu sithengaba sesihambile kule iviki edlulileyo sithole ukuthi bayenza okufana nayo bavala izindlela zethu lapho esihamba khona.
Umnumzana Solani Njemnyama Moyo ngumgcini sihlalo we Citizens Coalition for Change eMathabeleland South. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. iNews Day ithi umongameli Emmerson Mnangagwa uxwayise izinduna ukuthi zingalokothi zisekele amabandla aphikisayo. Uthe kumele zisekele iZANU PF nxa zingafuni ukulahlekelwa izihlalo zazo. iZim Live ithi umsekeli omkhulu webandla leCitizens Coalition for Change otshaywe ngamapolisa walimala kakubi ngeviki edluleyo uMazibaba Beshanduko ukhululwe inkantolo kamantshi ngesibambiso sebheyili izolo. iChronicle ithi ukwakhiwa kwedamu lethuli manyange eGwanda sokuqalisile. Singene kwezivela kwamanye amazwe. iVoice of America ithi abenhlanganiso ezihlenga abalambayo bathi izulu lingekela ukuna kuhle indlala izadlondlobala empumalanga yeAfrika emazweni afana leKenya, Somalia, South Sudan kanye leEthiopia lapho kulabantu abedlula izigidi ezingamachumi amane 44 million abalambayo sikhuluma nje. Umsakazo munye uthi inhlanganiso ezizimeleyo ziphakathi kokuxhasana lohulumende weMozambique kumizamo yokuphathisa abantu abaphathwe kabi isiphepho seCyclone Gombe esiqodule imbokodo lesisekelo kulelo lizwe ekuqaliseni kwenyanga. siziphethe ngodaba lweMelika. Umongameli Joe Biden ufike eBrussels kwele Belgium izolo, lapho azangena khona umhlangano wabakhokheli bamazwe akumanyana weNATO lowe-European Union bekhulumisana ngokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia. UBiden labanye bakhe laba bakhangelelwe ukwazisa ngemva kwalomhlangano ukuthi sebede sele Russia ezinye njalo izijeziso zeNATO. Lomhlangano uza ngesikhathi ukulwisana phakathi kwamabutho eRussia laweUkraine kuqhubeka. Sibuze usomabhizimusi weZimbabwe ohlala eMelika, umnumzana Muzobanzi Ncube, ukuthi luqakatheke kanganani uhambo lukaBiden.
Ukuya kukamongameli uBiden eEurope kuqakathekile kakhulu, umnumzana Nkomo, ngoba eqinisweni iRussia isibuya kubi laphana eUkraine. Ibuya kubi sibili iRussia. Remember, iRussia phela yi-superpower layo njenge-America, so iAmerika yahamba eIraq yafika yavithiza la yaze yacina ikhipha uSaddam Hussein. Yasuka iAmerika layo yaya eKuwait, iIraq laphana i-invade eKuwait, yafika yavithiza iIraq yaze yaphuma eKuwait. So these are superpowers, liyabona. IRussia izachaya sibili ziyithola into eyifunayo, and ikhangela ama-missiles esiyisebenzisa kathesi, izithembile sibili ukuthi ifuna ukuthi itake over iUkraine. Vele into iRussia ezimisele yona.
INATO yathi ayisoze ithumele amabutho ukuyalwisana leRussia kwele Ukraine. Ubona kusiba le nguquko yini emhlanganweni lo?
Into ekhona mnumzana Nkomo ukuthi iRussia nxa ichaya kakhulu iUkraine, abantu bayabaleka besuka eUkraine besiya ngapi, besiya khona ngale kubo NATO countries. Uyabona, sebe ama-refugees, sebe banengi. Aninto lezi bazijwayele zisenzakala kuthiwa kubo Africa, developing countries, third world countries. Kwenzakala kibo kathesi khona ngale Europe. So into esikhona lapha ukuthi ama-refugees ona lamhlophe semanengi, and seyafektha lama-economies abo khona ngale. And amanye sesiwabonile futhi ama-refugees esefika ngapha eMexico, esebuya khona ngapha e-America. Eboda lapha eTijuana, eMexico, le-America eboda laphana bekulama-refugees, kulama-claimants abevele Ukraine, abanye bavele Russia futhi. Sikhumbule phela ukuthi kulabanye laba be-Russia abahlukulizwa nguye uPutin esebopha imigoqo yakhe yokuthi khona abantu abazamphikisa lapha ngiyabafaka ejele for 15 years. Abanye bahle babaleka, yiba sebebe bazofayela ama-asylum khonapha e-America. Laba e-Ukraine bonaba uyabo sebefikile khwaphana e-border emaye. So into yangkhona isiba affecta bonke ama-Americans bonaba, lama-Europeans ona la ma-NATO countries. So iRussia vele izibisele kakhulu ukuthi i-take over i-Ukraine. Lapho siyakhona siya ku World War 3. Kulapho siyakhona sibulapho okuya ngoba into le yaqala kuthiwa khona iRussia siletha amasocha lapha, iRussia lokuletha abantu lokuletha amasocha, iRussia lapha sizachaya in 3 days. Yaqalisa ukuchaya, sichayile yachaya lokuchaya futhi abantu sebesukile sebe over 3 million refugees. So vele izimisele into le ngabahle bavele bayimisa kudala, yakho into beyiphuzele kathesi ngoba vele noma iRussia ngaze take over Ukraine asazo kube lenihlala nhle laphana ngoba insurgency yabe ivele ikhona, yabona. So kubophile phela lakho abantu kweUkraine kubonile kathesi vele sokuthola imbhobho konke, so kungamalwe cacha sibule emagangeni khonapha kumelela amasotsha eRussia. So kubi laphana ndoda.
Umnumzana Muzobanzi Ncube ngusomabhizimusi weZimbabwe odabuka kuKapu eSlovela kodwa uhlala eMelika. Ebezihamba phambili, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abebandla leMthwakazi Republic Party abafuna ilizwe liqunywe phakathi basidingela ukufa. kodwa abemthwakazi bona bathi lanxa engaze babulale bazaqhubeka ngomkhankaso wabo. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden usefikile eBrussels kwele Belgium ukuyakhulumisana labakhokheli bamazwe akuNATO mayelana ngempi yaseUkraine. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.